Namhlanje sicubungula ukuphatheka kwabesifazana lamantombazana kumcimbi wenkayi festival oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi leminye ezaqhutshwa kusasa.
Yiziphi ingoma owazihlabelayo la?
Yaba ngumakwenzeke bakhulube lo umoya wami noGoliyathi.
Kodwa njengomculi ungathi kulula yini ukuba emsebenzini lo? Uyaletha inzuzo, uyaletha ukuthokoza, usebenza njani?
Manje mina ngeke ngikhulume ngenzuzo ngoba angikayitholi, kodwa ngibonela nje kwabanye asebekhulile entshulweni ukuthi kunenzuzo abazitholayo. Kodwa ngithola ukuthokoza kakhulu emphefumulweni ngoba bethemba nokuthi isipho yinto esenhlizweni oyakuthiwa ngisithi uyenze ukhululekile ukuthi kunento yinye oyenzayo kuyenze. Ngibona ngani ukuthi mhlawumbe kube nokuphakanyiswa kwabantu abanjengathi abasahlunayo njalo nalena le festival ingathi iyasiphakamisa futhi ngoba siyakhona ukuthi sinelele khona le parliament sicele ukuthi cela lani lisincedise maministazi lama-pentis bonke basincedise asikhethi nhlobo ukuthi mhlawumbe siphakame nathi. Akukho lula ukuphakama emculweni ngoba mina senginge-15 years ngisemculweni kodwa lokhu ngingakakhulu lokhu ngisacathu.
Ungathi kulula yini ukuthi abesifazana lamantombazana abasemaphandleni sesigxila khona ngapho enkayi baphatheke kwezomculo leminye imidlalo kumbe kule mgoqo ekhona nxa sibaqathanisa labasemadolobheni?
Emaphandleni akukho lula engikubonileyo ngoba mina nje ngikhulele emaphandleni compared to abasemadolobheni. Emaphandleni basemuva kakhulu, esiphela kakhulu umlede nokuthi mhlawumbe kungaba ngisemaphandleni kuma-god point kufaka izinto ezinjengabostudio ukuthi abantu babekwazi ukuthi banyezisiseni.
Leyo bekuyingxoxo lomculi wenkayi owazakala ngokuthi nguPrecious Diana Indlovukazi. Sizwe njalo umculo kaMtombi yabelungu esithi Ngazelaya lokaPrudence ele izwi labapostoli besithi Hlala Lami. Lo wakhe uPrecious Diana othi mabakhulule, lalowo esesiphuma ngawo othi makwenzeke. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.